abadala babethi egavileyo inathile. So nxa usuvele upresident esefakile ukhetho, wafaka le date, abantu bahamba kunomination, usukhala lawo nxa uhlatshwa lawo khala uphithima ukhipha la meva akuhlabileyo, kodwa usoke uthi lanxa usuhlathiwe ubususithi sengikhipha meva hhayi angisakwanisi ukuthi ngiqhubekele phambili.
Hhayi, kuyezwakala. Mnumzana Ndlovu, wena uthini ngalokho okuzwayo ngoba abucabanga ukuthi hhayi bayangena ukhetho kodwa bayakhonona?
Uyahleka, uyahleka shiwo. Ande ngihleka ikuthi yabona i-Kenneth Pass imithetho sikhonona. Yabona into eyenzakalayo elizweni yonke izilegal, akula nto eyilegal. Into ongakhonana ngayo ngithi no, into le izilegal but i-state noma i-state apparatus, i-judiciary bayihlulekile uhenge udaba lami leli ngiyadukule case. But where it is legal sikwazi lathi kusemthethweni sithi hhayi angivumelani lakho. Ungavumelani nomthetho uyawamenda awulwisi ukhombeleni emgwaqweni ngoba sozoutshintshe impendulo
yami. Mnumzana Cabangu, kulokhunye elike lakhala ngako ikakhulu okufana lokuthi abezindaba abamaphephandaba kahulumende abaliphi amathuba njengezanu p f, lithini lina ngalokho?
Sisoke sitshaye impembe yakho ngani ngoba vele akusoke kutshintshe lutho. Izanu ibivele ikwenza lokho mnyaka yonke naminyaka yonke, bakhangela kuphela ukuthi amadezi sesiyafika ku-election, sebeqalisa-ke ukuthi balinike i-publicity ukuthi phumanini lani. Kodwa abantu babe sebevele sebenzile i-decision zabo, sebefitiwe nge-poison le ekhona. Ungeke wahlala lo muntu umnyaka ulokhu umnika i-poison, ulokhu umnika i-poison, futhi zokuthi unkulanza mtshintshela sokusele 2 days ukuthi umnyaka uphele asezoyenza i-decision yakhe. So siyabe sivele sikwazi ukuthi sizaluza amavoti amaningi ngendaba yokuthi besincithwa ukuthi lathi siphume emkhankasweni. Abantu bebelokhu becabanga ukuthi o-MDC kabakho, o-Mdura bakho, o-PRC yabakho. So ngilethemba lokuthi bavele sebesicelile kudala, lanxa bezasinika leyo coverage ayisezi ukuyiguqula izinto, idamage siyenzakele kudala.
Mnumzana Ndlovu, uthini wena ngalokho? Yi-rigging yini le?
Yabona into le into ezifuna ube pragmatic and ube practical, right? I-ZANU PF, yes, ile 2 ways, yathi ngeke sizibalekile. Iku-executive, i-executive yiphathi ebusayo, antiye ku-executive. Wa ku-executive, i-executive can use, or noma especially i-public media, they do follow u-head of state, njengwa head of state, lanxa esiya ku-private sector, bamlanda njengo-head of state, babe sesiba khona. I-public media, you can't even force ama-media ukuthi wena zanini media alandelene ama-opposition, like uyabe ungela news ngaleso sikhathi after all. But into ekhona ukuthi kwakumele ama-parties bakubone kudala, bakureyize, nxa bekureyizile, nxa bengakureyizanga, kuphumele iveki kathesha nithe yona baphuzile ukuqalisa ama-parties wonke aphiwe amathuba, which is fine, siyakunanzelela. Next election, ngasho kungumthetho kuthiwe 6 months before kuyamela ama-parties wonke akanikwe equal lokuzeni kuthi ku-A. Into esikhona esingumthetho.
Mnumzana Cabangu, phose lakho sisi.
UNdlovu, wenze ngani qatali eZimbabwe, kumbe wenze ngani ufike izolo eZimbabwe? Ukhetho zonke lezade zisiba khona-ke ubezenzakala yena engakwazi engekho ku-ground. Iy'ndaba zama-reforms azicalisanga lamba, zaqalisa ngowe 1980s, zikhulunywa ngoJoshua Nkomo, zazosuka zazobuyela kubo-2000 when MDC was formed. So into akhuluma ngayo into ayaziyo okuthi kunama-record esikhuluma ukuthi ngakhuluma ngama-reform, sikhuluma ngama-reform njengobani.
Ndlovu, ungasigqibela uhlelo uphendula umnumzana Cabangu.
Ucabanga ngibone ngani ubethule emotional ngizwa ukuthi nitheni. Angivele ngihlala eZimbabwe njalo ngiyakwazi ukuthi ubone khona itheni mina. It's very unfortunate ngoba i-public media is their owned by state and they will not be working against state iphephile yabakhona ukuthi kwaselakala i-enforcement sonke sasikuzilela ngoba everybody of course tries for its place. So i-public media ngithe engayithandela i-private media ngithe angeke ngiyithandulele ngoba i-private, but i-public media owned by the state, there is no way ababengeke beyitele ukuya khona nxa umongameli welizwe ehamba ngoba i-public media they are owned by the state. That's a fact. Sengivumela ngokuthi xa kungela enforcement angitsho ukuthi kwakungekho, yangilali kangizwanga kuthi